Ngiyabonisa njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo perception gender sisithe iyokhu zibulawa enye ingabulawa i-constitution yangikhona yathi ingasapromote i-equality ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-applya to everyone besizawukhangela ukuthi hhayi ungani fuze ukhithwe njen ungafazanga ukhithwe kodwa ingathi u-applya to amadoda amadoda vele emalutshane elizweni leli hhayi mbona ngabathi kuyakuqhakathe ukuthi ukhithwe kungangcono abantu kuthi ilasingdeli ngoba umthetho wangikhona lo ukhanya walungisela amadoda kuphela ilungiselanga ama-citizen
ngokunjalo kungaleso sizathu fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela
ngabe kuthiwa hopromote iquality besizawukhanyela kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda yona esilela hhayi engumthetho omubi akuthiwe abonileyo benike i-life in jail kodwa ukuthi kubulawa amadoda kuphela ambona ngazathi into engaqondanga
abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo ngiphe umzekeliso uthola kulabantu abadlwengula abantwana uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo amacala anjalo kumele aphathwe njani
umuntu kagetshele ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke kodwa ungaze umqume abutshintshi lutho so ngibona ngabathi kubalula ukuthi anibe and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu linenzondo embi abantu bahlala kefithelela so kubaluleke ukuthi abantu amacala wona lawo aborepu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane azithole amalungelo azo ngokufaneleka azithole imisebenzi so kuhlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelele.